yena ewayelwela okwembala kodwa ke thina ke sasifunda ukuthi singakhethani ngemhlobo ukuthi uyathi mina ngilishona mina ngilindebele mina ngilikhalaka kodwa sazisane ngokuthi sonke singabantu esidalwe ngomfanekiso lomfanekiso kaNkulunkulu kungelani ukuthi wena ulombala onjani njalo ukhuluma ulimi olunjani.
Singathi zona izenzo zikamunye zaba nomthelela yini kwele Afrika
kakhulu ungananzelela ngesikhathi ngama-60s kusenzakala imikhankaso wabantu abansundu eMelika ukhokhelwa nguye uDr. King. Kwaba isikhathi esaba khona kakhulu e-Afrika ngapha kakhulu amazwe amaningi aphatheka engibelieve ukuthi mina abantu basba inspired ukuthi benze umvukela abantubangithathele imibuso yabo lathi khonapho ngaleso sikhathi kwakuyisikhathi amabandla ezombusazo zaphu anu belwela belwisa kakhulu belwela ukuthi ayi athiye amazwe athole uzibuse nekukhululeka. So kwaba nomthelela kakhulu ekuthini kubonakalisa ukuthi umuntu onsundu laye ungumuntu athole futhi inhlonipho kokuthi la mazwe lawa ayelokhu engakakhululeki and amamazwe lawa asekhululekile lawo babona ukuthi kuyaqakatheka ukuthi basekele ukulwela kwenkululeko kwakusenziwa ngabantu abansundu. Impact enkulu kakhulu e-Afrika kanti njalo kusasele impact kakhulu ngoba kwasenza lathi sananzelela abantu abasifunde ukuthi nasisizo sidalwa ezicwadini asingawathiwa ngama-second class citizens lathi singabantu siyafanana.
Abafundisi bezinkonzo yibo yini abalokho bephambili ekuboneni ukuthi kulokuthula elizweni?
Kusasekhona ukukhethana ngemhlobo ukuthi uyathola ukuthi enkonzweni ethile abafundisi bakhona kumele babe ngabakhuluma ulimi oluthile oluye ezindini kaziphakanyiswa ma ukhuluma olunye ulimi uyakhangelelwa phansi mbeka uthuthukiswa. Okuyizinto okufanele sisebenze kakhulu ukulwisana nazo sifunde ukuthi umuntu wonke udalwe ngumfanekiso lomfundiselo kaNkulunkulu. Kusasele lo msebenzi okumele siwenze kakhulu ukuraise esingakuthina i-consciousness ukuthi si-rise above i-politics ngoba i-politics le eZimbabwe kakhulu ubaba uMgabe uhlanyele kakhulu inhlanyelo yenzondano nokukhethana ngemhlobo ebantwini kwaze kwangena lasemabandleni. Kusasekhona sibili umsebenzi omkhulu kakhulu omele wenziwe ngabafundisi ekulweleni lokukhokheleni inhlelo eziletha ukuthula emhlabeni wonke jikelele.